kuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali chona njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 17 zibandlela 2019 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho welizwe ubhidlizwa izitheso zenotho ezafakwa ngamazwe angentshonalanga. Umumo edolobheni lakoBulawayo lokhu mubi emizini ehlala abanengi kulandela ukutshengisela lobudlwangudlwangu osekusenzakala ensukwini ezine ezedluleyo. Umfundisi Ivan Mawarire, umkhokheli weqembu elilwela ilungelo loluntu elibizwa ngokuthi hashtag this flag, umiswe phambi komthethwandaba kamanje lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa othekelela kwele Belarus lamhlanje wenze imihlangano embalwa lomongameli Alexander Lukashenko walelo lizwe. Umnangagwa usandavela kwele Russia njalo okhangelelwe ukuya kwele Azerbaijan, lele Kazakhstan kanye lakwele Switzerland ulobelane izivumelwano ezimbala lomongameli Lukashenko ezigoqela uncediswa kwezokulima ngele Belarus. Uthi imihlangano lenkokheli yamazwe la ilakho kuletha inguquko kwezomnotho eZimbabwe lapho abantu abahlupheka khona ngenxa yokugugudeka komnotho. Baningi abantu abacothoza ihambo zikaMnangagwa abathi kazisoze zincede ilizwe leZimbabwe. Kulabanye njalo abathi ihambo lezi zizaguqula umnotho eZimbabwe ngoba uMnangagwa uphanda imali yokuvuselela umnotho. UMnangagwa utshele umongameli Lukashenko ukuthi umnotho weZimbabwe ubhidlizwa izitheso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZanu PF ngamazwe entshonalanga.
Zimbabwe is going through severe economic sanctions and isolation for now nearly 2 decades.
Ilizwe leZimbabwe libhekane lezitheso zenotho ezisinda okumangalisayo okwenza ukuthi ilizwe lingadlelani lamanye amazwe ngemfanelo.
As a result of those severe economic sanctions imposed by the West on us,
imali yethu yakugudeka yaze yalahlwa ngenxa yezijeziso lezi ezafakwa ngamazwe entshonalanga.
They collapsed our currency in 2009.
Ala, okay, ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa bekhuluma lomongameli Alexander Lukashenko wakule Belarus edolobheni leMinsk. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kujera utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi uMnangagwa uchitha isikhathi kwele Belarus lamanye amazwe la angathuthuki ngemfanelo.
Kubona njengani ezingathi yitheme elithiwa megadil lisetshenziswe kaningi kusukela ezikhathini zikaRobert Mugabe esenze itheme leli elithiwa megadil. Kodwa angazi ukuthi lithoni ngoba ebantwaneni weZimbabwe azange sibone ukuthi ama-deals angikhona azala ngukubona. Siyababona sibili besayina ama-deals kodwa asingaboni ukuthi ama-deals angikhona alenguquko bani awaletha lapha eZimbabwe ngoba abantwana weZimbabwe balokho behawula, akunamsebenzi, amakhampani ayavalwa, i-foreign currency iyahlupha. So sitho ukuthi ama-megadeals kaatho lutho kawasebenzi.
Kodwa ke ngokutsho kwabantu bezanu njalo lo mongameli uthi lokhu ke yikho kwakwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke ngoba eBelarus balemtshina yokwemba ama-diamond, lemtshina yokulima akusezokunceda khonokho engakuthola.
Utube ukuthi uMungabeli uke waboda ngomnyaka ophelile sithi yena kube lama deals afika $20 billion. Kodwa asika yiboni $20 billion kwi-economy yaseZimbabwe. Uyawabona ama-protests, abantu baya-protest ukuthi i-fuel ikhwelile. Aloba $20 billion ibikhona kwi-economy yeZimbabwe, bekungabi lama-protests anjengalayo, lama-strike anjengalawo akhona khathesi. So inkulumo nje le ndlela yezokuthi uMungabeli abhode efakathela abagade bakhe phetheya kolwandle, kodwa lapha eZimbabwe kungela lutho esingalubona lufinyelela ukuthi lifike kithi ebantwini.
Yes, siyabona njalo uya e-Azerbaijan le-Kazakhstan, uzatholani kanje le-Switzerland emhlanganweni we-Davos we-World Economic Forum?
Amazwe anjengeBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan ngabayanga baseEurope, angazi ukuthi bengasinikani lapha eZimbabwe, ngoba ungakhangela isizwe zawabona ukuthi amazwe lawo lala lutho bantu bangkhona bayahawula, bayabalekela eNgilandi, bayabalekela eGermany, bayabalekela eFrance, abahlala khona, abantu abahlala khona emazweni lawo awo Azerbaijan nabo Kazakhstan nabo Belarus. So angazi ukuthi uyabe edingani khona ngale engaye lapho angazuza khona izimali ebantwini la abalemali kumbe emazweni esiwaziyo ukuthi imali iyatholakala.
Alo ke ngumnumzana Masimba kutshela ingcwethi kwezenotho obekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umumo elizweni ulokhu umubi emizini ehlala abaningi kulandela ukutshengisela lobudlwangudlwangu obusenzekala ensukwini ezine ezedluleyo. Izakhamizi eziningi zikhala ngokuswela indawo zokuthenga ukudla kanye lokunye okumbalwa ngemva kokuba izitolo eziningi zithathelwe impahla zazo. Kodwa enzikini yedolobho lakoBulawayo umumo uthe kusiyatshona ilanga ubusubuyela kancane endaweni yawo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukuvalwa kwedolobho lakoBulawayo kuthiye amavinkili amaningi ebhidliziwe, kuthi uZulu emalokitshini usekhala ngokuswela lapho angathenga khona ukudla. Kwezinye indawo ezinjengemzini weNketha 6 bekunemota yesinkwa ebibhoda ithengisela abantu kodwa ikhatshwe ngamasotsha. Unkosikazi Silenkosi Chuma, isakhamuzi seNketha, ulandisa akubone kusenzakala namhlanje.
Lapha eNketha akula shop esele isebe. Njalo namhlanje ekuseni kule moto ebibhoda ithengisa izinkwa nge-$2 ilofu eyodwa. Imoto leyo ibiphelekezelwa ngamasotsha.
Unkosikazi Nothabo Nyathi, laye ohlala elokitshini leNkulumani, uthi batshone behleli endlini sebeswele ukuthi baqalisele ngaphi njalo abazi ukuthi bathenge ngaphi. Uthi njalo imichova ibilokhe ingahambi, abantwana besikolo abayanga ezikolo.
Thina lapha namhla eNkulumane lokhe sithule sizihlalele endlini ngoba sikwazi ukuthi kwenzakalani. Imichova lokhe ingahambi, so vele kunzima ukuthi uphume usithi khona uqonda ngathi. Ngokuthi khona sisenzeni khathe sasikwazi lokuthiza ngobani uthi siqalisela ngathi asikwazi. Emashopsi vele lokhe kuvaliwe njengabantu ade bezithathela ngokuthanda ngoba unalutho. Konke amagasi vele asine, so asikwazi ukuthi vele siqalisela ngathi. Nokuthi sibone kumbe amapolisa singe sizwe anything, asikwazi ukuthi sizwa ngobani. Nokuthi kuyaze kube right nina sikwazi abantwana bayanga vele esikolo sihlalabo lapha ezindlini.
Umnumzana Nkosiphile Bebe ophila ngokuthengisa ezitaladeni zakoBulawayo uthi izitolo eziningi bezivuliwe ngaphandle kwako TM kodwa bekulendwendwe ezesabekayo.
Amashopu amaningi amalokitshini avele avaliwe ngoba abantu bebereyida khonapho, so labaningi ngiyabona bayesaba ukuthi vele bethengisele abantu. So eyathi sikwenza ukuthi abantu bebengena e-town bezama ukuthi bedinga lobi transport ukutholakala ngokuthi nxa kunemoto yakho uhamba. So amashop abevuliwe ngokuthi ngo-TM o-Pick n Pay. Kodwa ukuthi uzofika khona ukuthi u-TM Pick n Pay angithi lona ose-Bradfield. Bekule line ende kakhulu efika phandle vele ukuthi uzofika phambili ukufika nzima. So yiwo amashop abevuliwe ngo-TM. Yiwo abenganavulelwa abantu kodwa ke ilapho abantu abahlala khona vele emalokishini njengoba ku-ratiwe akula lutho vele ukuthi abantu bengaze bebethi buvuliwe baya bethengani khona apha emashopu akhona vele akula lutho kwa-ratwa abantu bathathe yonke impahla yade ziphakathi.
Esinye isakhamuzi seNkulumane unkosikazi sisaseNkosi Dube uthi lamhla idolobho lakoBulawayo belithule cwaka njalo lemichova ibingahambi.
Namhlobo kuthule sibila kula ziphithiphithi lezade sizibone emalangeni. Abantu abaya emsebenzini kuphela lemichova ihambe emgwaqweni. Lokukhona okunye okukhathaza abantu ukuthi amashops wonke aluthiwa kulaluthi amashop ukuthi bakwanise ukuthi bathenge ngapho ukudla. Kodwa kuthula kuthule sibili kuthulisekile kula ziphithiphithi.
Laloba insuku zokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuvale amadolobho wonke elizwe bezintathu isimo belokhu singakabuyeli kulokho ebesiyikho khona ikakhulu emalokitshini lapho amavinkile ambalwa ahlaselwe ngabantu abagqekeze bazithathela impahla lokudla okungaphandle komthetho. Khathesi akusanyakazeli kakhulu kodwa umumo ulokhe usesabeka ngoba abebutho belokhu bephakathi kwabantu. Abantwana besikolo, amabhanga kanye lendawo ezimbalwa bezingavulwanga. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Mhlaka 14 zibandlela abasakhulayo abalwela amalungelo oluntu abagoqela umnumzana Josephat Mzaca Ngulube bebetshengisela emigwaqweni koBulawayo lapho okuqhamuke khona ubudlwangudlwangu njalo izitolo zathathelwa impahla ngemva kokugqekezwa. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube yena othi ubona ngani ukutshengisela kwenzakalayo kusize uZulu kakhulu eZimbabwe njalo kumele kuqhubekele phambili.
Ukutshengisela lokhu kusizile kodwa okokuqala ngakalansole nje ukuthi abantu basuke bangasaziphathi bese belutha amanye amashops abafowabo abadaba abakhasa abazama impilo njengabo. Kodwa lokho okwenzakeleyo kusizile kulaba abasikhokhelelayo ngoba kubafake engathi kubasunduzile kakhulu ngoba kuthanye ngolwesibili bakhanyesebebala okwesingathi ngesilungu ama-press statement achitsheni amaningi kakhulu lokhu bekhuluma kutshengisa ukuthi bese bethukile ngokwenzakalayo.
Sibone njalo uhulumende esecitshi ubulembu bokuxhumana i-internet. Wonke umuntu ophila emazweni wayesesaba ngenxa yokuthi babengalali ulwazi lokuthi kanti kuyini okwenzakala ekhaya. Wena njengomuntu obetshengisela njalo okhona koBulawayo, awusitshele ukuthi ubone izinto ezinjani lapho i-internet ibicitshiwe.
Ekucitsheni kwabo ubulembu esingathi bavala into esingathi ngesilungu i-WhatsApp bevala into njengeFacebook. Bekuyisikhathi lapha bezebesehlisa khona amasosha, belisa amasosha ebantwini ukuthi azotshaya abantu kungabi le ndawo lapho kuzatshengiswa khona abangaphitshiya kwamazwe. Ngoba umongameli wethu engumuntu ohambe emazweni egijima ethudinga uncedo ukuthi ancediswe ilizwe lakhe lithuthuke kwezomnotho. So ngokubona kwami abantu laba into abayikhulumayo bakhuluma olutho oluthile besenza oluyali ngoba yena uthi iZimbabwe isikhululekile kwezamabhizimusi njalo iZimbabwe isilozibuso ukuthi umuntu ezenzela intando yakhe esingathi idemokhrasi. Kodwa leyo demokhrasi kayikho nxa kuyakuthi into encane njengelungelo lwento njenge-information ukuthi abekwazi okukwenzakalayo ngelizwe lakhe. Kutshengisela ukuthi bona vele laba bantu kabatshintshanga from umkhokheli bukamgabe.
Hayi, siyakuzwa mnumzana. Njengoba eningi labantu bagana unwabo bakwatile bazondile, ubona ngani bakhangela ukumlalela na uhulumende angathi okay wonke umuntu masihlale phansi sixoxe ngobuningi bethu?
Ukuthi izano yonangwayo sikumelele khona lokhu. Izano kayikazwelo, abantu bezano kabalaleli njalo abantu bezano kabala nembeza ungakhali into abazenzayo. Yethu sikumelele kho, yikho sikufunayo, yikho ngitshilo nezolo ngisithi sidinga abakhokheli abamela abantu. Khaso nje sifuna abakhokheli abeka eceleni ubukhulu babo lobukhokheli babo lezikhundla zabo abaziphathayo balalela abantu ngoba into le iyakhatshana umnangagwa ngakhangela sengathi into ephelayo kayiphelanga konoko kwenzakeleyo kutshengisela ukuthi abantu babuhlungu indiza vele ibibhoyila ibivele ibhoyila yena wafaka isandla ngamafutha akuzondelwa ngamafutha kuphela ngoba vele imota zakhona zabaningi asilazo so into ekhona lapha yokuthi yonke into nje elizweni kayimanga kuhle
ulawo amazwi na okushiyela uZulu
enye ngakutsho ukuthi umuntu wonke fuza bekwazi into lesesiqalile njalo sayitini iyaphambili enye ngakutsho ukuthi abantu bakithi asekele nini udlame zasithanda nenini asilwi lo muntu silwa lobukhokheli obungayisibi ubukhokheli obungalaleliyo ubukhokheli obungalandaba lo muntu sizama ukuthi sikhumbuze amadala asiwafake unembeza sesiqalile into yethu asibuyele emuva asekeleni udlame ubusela singajotshile abanye abantu siyaphambili ngento leyi sisuka lapha ngeviki ezayo ngomvulo siyaqhubeka abantu abathenga ukudla kube kuningi ngomvulo siyaqhubeka sesikuqale sesikuqale sibuyele emuva nxa kubotshwa wonke umuntu uzabotshwa amajele vele enzelwa abantu
Hello-ke ngumnumzana Josephat Mzaca Ngulube ongomunye wabatsha obebetshengisela kobulawayo okubanzi ngalolu daba liza kuzwa kuhlelo lwethu lwabasakhulayo ngesonto lapho uMike Hobe azaqhubekela phambili ngalingxoxo loNgulube Alingakhohlwa uhlelo live talk lamhlanje uhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama lapho sixoxa ngokwenzakala elizweni thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington Wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafithane lokho ebhekane lobunzima unkosikazi Theresa May inhloko kahulumende yakweleBhilithane ngokungatholi ivoti eneleyo yokusekela izibopho zakhe zokuphuma kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. Abantu abaningi lokho beqhubekela phambili betshengisela ngokungayi emsebenzini edolobheni leGwanda njalo uZulu seveze imbono ehlukeneyo ngalokhu okumele kwenziwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Loba nje ezinye izitolo bezivuliwe lamhlanje, amabhanga, amagalaji, amafutha ezimota kanye lezikolo kuqhubekele phambili kuvaliwe. Udesibhedlela balutshwana abongi abakade beselapha isigulane. Ukuvalwa kwamavinkili lezitolo sekudala ukusilela kokudla okusetshenziswa ngabantu nsuku zonke okunjengempuphu, isinkwa lokunye osekuthiyiningi libhekane lendlala. Iningi elixoxe lesitudio 7 liveze imibono ethiyeneyo ngalokho sekumele kwenziwe ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Umnumzana Thulani Mzingwani uthi intengo yamafutha ezimota yona iqonge ngokuphindwe kabili uzamele yehliswe kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa athiye isihlalo.
So nxa into sezikhwelile okunjengokuthi ama-basic commodities engasathengeki umuntu ehola imali encane njengabahlali beZimbabwe singamaZimbabwean by birth sikhangelele ukuthi nxa upresident ehlele ukuthi adelive lokufanele asenzele khona sicabanga ukuthi kayehle esihlalweni kumbe kwehle izinto nxa kungenjalo sathatha amanathela esizawabiza sithi yi-final push ukuthi sitshintshe umbuso wabancindezelo esihlala phezu kwawo.
Inemi kulesi sabelo liphila ngokwemba egolide njalo ukuvalwa kwamagalaji amafutha ezimota lokhu sekuphazamise ukwenjwa kwalo okulakho uphazamisa umnotho elizwe uthi umgoqo wenhlelo zebandla lezapha ezansi emandebeleni umnumzana Austin Fanda.
Ungeza kukhweze ifiweli evele isehlula kathesi ukuthi itholakale evele isehlula kathesi ukuthi abantu bayitenge ngoba kungela ndasisayidi angithi bephila nzima kulene lakuyitela emandebeleni siphila ngokutshekesha and ukutshekesha kwakhona sokuzima postenge ngani ifiweli yakho lele sithenge ngani ukuhle khona sokukhwele kangaka hayibo izantu kayiphume yehlulekile 40 years yehlulekile kayiphume
umnumzana Ndaniso Mpande uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende lo akhangelisise intengo yempahla ezitolo
indaba yentengo yiyo esikhala ngayo kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyalungisisa indaba zakhe intengo ziyehle ithemba besilalo ukuthi uhulumende uzathatha inyathelo kodwa-ke osokusiphambanise kakhulu ukhona ukuthi umongameli usesuke yena ngokwakhe wamemezela ukukhwela kwe-fuel sokuhle kwavele kwasilahlisa ithemba lethu besivele sinalo
osakhulayo ukukhanya kwenkosi Mkandla uthi ufisa ukutshengisela lokhu uqhubekele phambili kuze kube lenguquko elizweni
ufisa ukuqhubekele phambili ukuthi izinto lezi zize zilunge akukhona okwe-three days lokhu akube yinyanga yonke baze babekwazi omnanagwa ukuthi asifafuni thina asisakufuni lokhu okwenzakalayo akuye phambili ilizweni litshintshe kube kahle
abanye bathi kuyadingeka ukuthi umnankagwa ahlale phansi akhulumisane lo mkokheli webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa bubunje uhulumende omanyano ukuze induba ezibhekanele lizwe ziphele esibhedlela esikhulu seGwanda imoto ethwala izigulane i-ambulance iyedlulekile ukuhambisa abagula kakhulu kobulawayo ngoba ingelamafutha ezimota amapholisa aqhubekela phambili elinde amagalaji njalo agcwele idolobho lonke lobanje kuthulisile kulo mhlubulo ukhona obothiwe umnumzana Nkaniso Ncube esethezwa umlando okutshengisela ngemva kokuba etholakalela umathisa amathaya emota ngomlilo ngimele i-studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube
lokhu sikudaba lunye inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU ithi iqoqe ukutshengisela okuselizweni isola ukuthi uhulumende isithi yona izwile uhulumende uzwile izikhalazo zayo njalo isikhangelele ukuthi ikhulumisane laye phansi kohlelo lwe-tripartite negotiating forum asizweni okuningi ngalolu daba kungxoxo usithandekile mhlanga ayenze lo mnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo we-ZCTU esigabeni se-Western Region
asila communication from here to office ngoba thina we're just a region so siyasifisa ukuthi sizwe ukuthi nationally kumi njani so le information up to now asilayo kodwa-ke sasikunikiwe ukuthi ama-demands ethu kwakufanele libehlane lawo so kongathi esihloku sa-west i-hoping ukuthi engxenye bengavula ukukhulumisana kwebulenjini lokhu kuzenze sithole i-update kathi esi-update asilayo ukuthi kwenzakalani so yi-challenge esilayo kakhulu
libona ingani uhulumende uzwile yini izikhalazo zenu ngalokho okwenzakeleyo
ukuze uzwile kodwa sibe sikhangela ukuthi thina nxa uhulumende ezwile siyakwazi ulala nama-social partners ukuthi abantu bakuye bakhulumisane ukuthiwa yi-tripartite negotiating forum ingenisa uhulumende ingenisa abaqathi emkhozi ingenise isebenzi i-labour besikhangela ukuthi uhulumende ngawubiza inkundle nalana ngesikhathi esesinje kwakhulunyiswa nabonani kuyanga so nxa leyo nkundla ingakabizwa kuzananele ukuthi thina up to now sizitshela ukuthi uhulumende ngabe ezwile kodwa ngakayenzi lutho ngakho so ngokunjalo kufana lokuthi singathi thina kaswanga kwesingakutsho kodwa imeseji sibile ukuhambe ihambile sohlubo lokuthi silo hulumente ongathi kwesinye isikhathi ubanjele nkani engancediyo kodwa buya bhode ngalefte ethi hhayi ithi kufisa abantu bakhulumisane kodwa naso phela i-platform esifake ukuthi abantu hhayi balokukhona into ezenzakalayo but futhi kabiza abantu baxoxisane yi-challenge esibalayo ngoba sikatholi phela the update etsha ukuthi hhayi kuhlangane kwaxoxiswane
ungani uhulumende ugcona ibandla le-m d c
well okuyiqiniso yakwazi ukuthi iviki liyani ephelele ngale sasimbhalile samnika i-seven days ultimatum owawusitsho ukuthi hhayi sikhathi into lezilungisiswe umkhono omuvuselelwe indaba leyo kuhlupha kwemali ilungiswe ibhoni not ihambe kodwa sithe sabhaleleyo ultimatum singakatholi impendulo yokuthi kwenziwani kulapho kwabuye khona le ndaba yokuthi sokukhweza amafutha abantu behlilwa lokuya emsebenzini ngasokukhweza amafutha imthova yakhwela abantu basebebhada ama-titals kwahle kwenza ukuthi kube le-reaction esamhlakeni zamasinya ngoba i-ultimatum zasiyinikile so esingakutsho yokuthi uhulumende iqinisi wayebhalele wanika ukuthi njengezisebenzi silohlupho olunje but yena akaphendulanga usesiphendela ukukhweza amafutha ikhweza ngokuthi impilo yethu ibe nzima ngamandla
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo we-ZCTU esigabeni se-Western Region obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo
okay.
Nelikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimxoxo esene.
Yilapho lokho sikudaba lokutshengisela sihlaziye udaba lokutshengisela lamhlanje oqalise ngomvulo silo mnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla leMDC endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Abanye bathi njengoba sikhuluma kanje wona la amashofu abetshontshelwa asevalile njengamanje. So ezinye izinto ezifana nabosinkwa noma bezidura zinzima ukuthenga azisekho kwamanje, sokubuye kwakuzero and sokungabantu manje asebezilimaza bona ngokwabo ngayenale i-BF esiyenzileyo. So ngamafitshane ngithi mina ngiyakuzwisisa ukuthi impilo inzima ekhaya, abantu bafike bunzima nokukhulu kakhulu basebenza into ezimbi, but at the same time ekucabangeni mase singena engqondweni impela akusiyo into enhle yena leyo, and ayisoze igcine i-achive yena le nto ebifuna uku-achive. Izanu PF isithaba-ke lapho noma isicisha i-intanethi kumbe sifaka amasosha phakathi kwabantu, izathi yona ifuna ukuvala khonokho obesekusenziwa ngabantu. So ngezinye indlela seziyiningi indlela yokuthi ingene ebantwini ilimaze abantu kusasa ukuthi abantu bebesenza lokhu nalokhu nalokhu.
Mnumzana Edwin Dlovu, uthini wena ngayo imbono yakhe? Ukhona yini ophikisana lako ikakhulu lapho nxa esithi yena bonabo abatshengiselayo hayi bayaphambanisa?
Iye, kukhona engivumelana laye kakhulu, bese kusuka khona lapho esizehlukana khona kodwa-ke kancane. Ukwenza kwabantwana bemuli ethile esikhathini esiningi kuyabe kutshengisa lapho abasuka khona ukuthi basuka emulini enjani, bawondliwe njani. Esikubona kusenzakala sokusiba lo dlame, sokusiba loku gqekezwa kwezitolo kutshengisela ukuthi abantwana beZimbabwe basuka emulini enjani, elo mzali ongumnankagwa onjani lothiwenga. Okokuqala, abantwana beZimbabwe bayahlupheka, akula msebenzi wokuqala. Owesivili, abasebenzayo kabaholi, bethi bengaholi imali zangikhona zizincane ebhondileyo. Umongameli aphume ku-TV kumabonakude athi yena usekhweze amafutha. Ngangikwazi ukuthi wayeswele umntana mdelegate minister wayengekho mbe waseku-10 mbe wayesethalwe kakhulu, athi amafutha asekhwelile kusho ukuthi umthova susiba yi-$4 mbe $5, kambe umuntu ohola $300 uzagada umthova athini?
Mnumzana Bekilizwe Dlovu, nanto-ke udaba, uthini wena ngalokho?
Ekugcineni ukuthi sikhondo sithi thina ku-right ukuthi siyazwisisa ukuthi bavele emzini omubi olabazali ababi, yebo kunjalo, kodwa umuntu ofuna ukwakha akaniki ingqobe kuyishe, alahle ingqobe kuyishe athi yena nguye obe mubi sokusitsho ukuthi mina-ke sengizoba mubi lani. I think ngijilo maye khumbulo edini ukuthi ngiyazwisisa kakhulu ukuthi kwenzakala izinto ezinje, kodwa umntwana manje esethe wacabanga esefuna ukuqamula isithuko esiphakathi kwemuli, esefuna ukuthi asiqamule singabuyi futhi siye kuye siye lakubantu abakhe, uyacabanga ahlale phansi. Uyabona, njengoba sesifike kuleli banga ukuthi ukukhithwa amasotha, abantu bagijima balana namasotha, abantu kuze bacabanga ukuze bazivikele, bangalwibona bodwa bethathela nezinto ama-businessmen ezinto ezinjengazenezo, badinge ukwenza izinto ezizohlukumeza lolwa nabo. Olwa labo nguhulumende, olwa labo umnankagwa lothiwenga. So uthiwenga nomnankagwa ma ufuna ukuthi ubatshise, ubatshisa nga? Ma ufuna ukuthi ubazwise ubuhlungu, ubazwise ubuhlungu nga?
Alo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Dlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe obexoxa endawonye lomnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-MDC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa-ke ukuthi lingalalela njalo indaba zethu ngo-6:30 ekuseni. Okwamanje-ke sengilitshiya ku-Studio 7 Live Talk lilani.
Ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.